Ukhetho lokudinga umeya weGwanda luqhutshwe ngokuthula kungela ukuxokozela emahofisini awekhansili namhlanje ekuseni, njalo ayizithupha amakhansili we-MDCT angene kumasipala weGwanda lonyaka budabane bengabezana uPF. Umajalo leminyaka engamashumi amane lanhlanu yokuzalwa uthola amavoti ayisithupha, kwathi uNdlovu athola amavoti amane qede lapho wahle wagcotshwa ukuba ngumeya omutsha wedolobho leGwanda. Umnumzana Ponalo Maphala ukhethe engaphikiswanga ukuba ngumsekeli kameya. Sethula umbiko wakhe ngemva kokugcotshwa, uMajalo uthe yena lamakhansila akhe bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leGwanda, njalo uthi uzalwisana lohlupho lwenkohlakalo ekhansilini.
Kuluphawu lokuthi balethemba njalo kulokunye abakubonileyo okuyizibazi bakhethe kwengumeya. Kuningi esikhangelele ukuthi singawuthuthukisa iGwanda. IGwanda ayilalokho esithi master plan. I-master plan isincedisa ukuthi sazi isayizi yeland esilayo. Okunye okumqoka ukuthi kumele sizame ukuyenza lokho okuthiwa ngama-PPPs, i-private public partnership, ikakhulu lama mines esakhelane lawo.
Umnumzana Mduduzi Thuma isakhamuzi seGwanda udule themba lokuthi uMajale uzaletha inguquko kuleli dolobho.
Ukhetho lolu mbonathwa luhambe kuhle, mina njengami ngijabulile. Okhethweyo ubaba uMajale indoda eqotho esibonathwa izasilungisela ngisithuthukisela iGwanda yethu. Ukhulumile inhlelo zakuthi ukhangelela ukuthi kuzayenzwa njani ukuze ukuthi iGwanda ithuthuke kumbe isuke ezingeni elikhona kathesi iye phambili. Ikhansile engeni leyo emele ukhangele kakhulu, oqala imele ilungise uhlupho lwamanzi.
Umfundisi uLove Modube oweVictory Kingdom Life ukudaza amakhansila la ukuthi akhokhele ngobuqotho.
Mina ngikhangelela ukuthi bakhokhelile ngobuqotho ngokwesabo uNkulunkulu, besabe ukwenza okungayisiko, balandele futhi okuthiwo ngummeli welizwe ukuthi kube le zero tolerance corruption.
Ophila lobugoga umnumzana Kimberly Karira uthi likhansili engenileyo kuzamele ikhangele indubo ezibhekane lalabo abaphila lobugoga.
Ngabe kuthiwa bona bayafaka iy'fiso zabantu ababokileyo phambili kuqala, ukwenza ukuthi kuyabayenza ukuthi baphakamisa abantu ababokile, babe sebebonakala ukuthi bona bayakhanya, ngoba singeke sazenza thina ukuthi sikhanye, kodwa bona bangakwenza, bangakwemukela, baku-appreciate ukuthi thina sibonakala ukuthi siyakhanya.
Phakathi kwamakhansila alithumi kumasipala weGwanda uyedwa kuphela wesifazana uNkosazana Nephi Moyo othi lokho akumethusi, njalo uzalwisa ukuba izikhalazo zabomama zikhangelisiswe.
Ngizizwa ngi-comfortable kakhulu, vele angizizwa ngile problem.
Ngizazama okusemandleni ami ukuthi njengomama ngisebenze ukuze omama abakhangele abangaphandle babone ukuthi ukungena ekhansilini akula kunzima omkhulu. Noma ungaze kube labo baba abangu-9, mina ngibe ngedwa umama. Ngizawuqhuba umsebenzi wami ngendlela efaneleyo, ngingayesabi, ngingayethuki lutho.
Amanye amakhansila angene kumasipala abaliswa bengumsekeli kameya umnumzana Albert Ndlovu, uThulani Moyo kanye loNtuthuko Ndebele abezana uPF, udabanye ngomnumzana Gilbert Dube, Njabulo Siziva kanye lomkhululi Thuma abe-MDCT ekhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.